Disendaba ku VOA.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 23 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abongi labongikazi abakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo bazabuyela emsebenzini namuhla lanxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa.
Ngibona ngathi kulihlazo kakhulu ukuthi umuntu omfana lo mphathi intambo wezimali angakhipha ilizwi lokuthi abantu bathumezele imali, ngoba imali ethunyezelwa ngabantu ayikazi ngisho losuku olulodwa yabe yimali engaba le effect engako kwi-economy yelizwe.
Umphathi intambo wezimali umnumzana Patrick Chinamasa ucunula izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ngokuzicela ukuthi zengeze imali eziyithumezela ekhaya. Zithi bezingakhangelelanga isicelo esinje kuhulumende ozalela ukuvota.
Bayazi mhlophe ukuthi vele ukhetho abazukuluwina. Yikho ubona nje bethela inkulungwane izigidi lezigidi zemali bethenga izimoto eSouth Africa, bethenga imdududu soni so forth.
Phezu kwezimota zokusebenzisa kumkhankaso walo khetho oluzayo, ibandla leZANU-PF selithenge njalo inkulungwane lenkulungwane zemidududu. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukwethula isinqumo sawo kudaba lokubangisana ibizo le-MDCT phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Gubhe kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi labongikazi abakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo bazabuyela emsebenzini namuhla lanxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Inhlanganiso ebamelayo iZimbabwe Nurses Association yethule umbiko ngempela viki ibakhuthaza ukuthi babuyele emsebenzini. Le nhlanganiso ithi kuyadanisa ukuthi kulokulungisisa izikhalazo zabongi uhulumende ugijimele ukubacotoza esithi basetshenziswa ngamabandla ezombusazwe aphikisayo. Abongi bafuna ukwengezelelwa iholo njalo bathi kumele uhulumende abatholise konke okudingakalayo ezibhedlela lemakliniki ukuze belaphe kuhle izigulane. IZimbabwe Nurses Association ithi izaqhubeka ikhulumisa nalo uhulumende. Idale le-High Court likhangelelwe ukwethula isinqumo salo kudaba lokubangisana ibizo le-MDCT phakathi kwecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Gubhe kusasa. Lolu daba luthethwe ngeviki edluleyo ngemva kokuba uChamisa ecele inkantolo ukuthi yalise uMakhube ukusebenzisa ibizo elithi MDCT kanye lempawu zebandla. Kodwa uMakhube uyakuphikisa lokhu esithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho. UMakhube loChamisa baxabene badabula ibandla labo phakathi bevanga isikhundla esithiwe ngobe ngumholi wabo umnumzana Morgan Tsvangirai yena obhubhe ngoNhlolanja. Kusenjalo icele likaMakhube seliguqule umthetho-sisekelo walo i-Constitution. Lenze lokhu emhlanganweni walo okukhetha inkokheli entsha owe-Congress oqhutshelwe koBulawayo ngomgqibelo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhube umnumzana Witness Dube wachazisa kabanzi ngenguquko le.
okunye okuguquleke kusekelo sombuso umama uMakhupe ulwise kakhulu labanye abephathi ukubana kubiswe indaba yokulinganiswa kobulili lokulinganiswa kwabasha esingathi i-mainstreaming of gender le-mainstreaming of the youth. So ku-national executive yebandla lethu manje kuguquliwe, osokuzakwenzakala ukuthi njengoba libonile ku-standing committee akusahlali u-chairperson wabomama kuphela kodwa sokuhlala u-chairperson kuphinde kuhlale lo secretary general, abantu ababili abasuka kubomama. Njalo ku-youth akusahlali u-chairperson kuphela, sokuhlala u-chairperson lo secretary wakhe bobabili. So laba abantu abane bayangezelela inani labomama labontanga ku-standing committee. Sisuke lapho siye ku-national executive. O-chairman be-party bebengahlali ku-national executive kodwa lokho kubonakala kuyinto yokuthi kuyaletha ukuqhamuka phakathi kwe-inhlelo ze-national executive le-inhlelo zama-province, ngoba ama-provincial chairperson abengahlali. So kathi sikebe sokuhlala u-provincial chairperson we-main wing, u-provincial chairperson wabontanga lo-provincial chairperson wabomama. Khona lokho futhi lakho kuyaletha ukuthi ontanga labomama babe nezihlalo eziningi esingathi lidale eliphezulu e-national executive. Emuva ube usiba lamandla amaningi aphiwa u-president ukubana akhethe abaningi. Kathesi umama uMakhupe ukhetha abantu abalichumi nje kuphela, kodwa kubantu laba abalichumi ukhetha esingathi ngama-special interest groups. Khona lokho okuchiwoyo futhi ukuthi angakhangeli ukubana u-president angakhangeli ukubana lapha kulomhlobo lo wabantu nalowo mhlobo wabantu ongekho, kumele akhethe kodwa babelichumi kuphela, ekhetha munye ngamunye ngamunye kuma-provinces ethu, kodwa elinganisa futhi ukubana abahlanu bakhona ngomama, abahlanu bakhona ngobaba. So sisima sinjenje kathesi i-standing committee ye-party, ku-standing committee balingene kulabo mama abangu-7 labo baba abangu-7. Ku-national executive kuzafaka ke kubana kuyabe kungama-33% kubobaba, 33% kubomama, 33% kubontanga. So i-mainstreaming yabomama leyabontanga kukwanisekile ngalezo zinguquko ezifakwe ku-constitution.
Okhuluma ngabantu omkhokheli avunyelwa ukuba khetha, usebakhethile kumbe khona ezakwenza?
Ngaka bakhethi ukuba kuzakhetha abalichumi munye ngamunye kuma-provinces, ngoba ama-provinces njalo kuguquliwe kusekelo sethu sombuso ahlanganisiwe, imiklenza kusela north ne-south sokuyi-province eyodwa, njengoba ilizwe linye linjalo le-Harare sokuyabe sokuyi-Harare, lesitungisa sokuhlangene sokuyi-province eyodwa. So uyabeza bakhetha munye ngamunye kuma-provinces wona lawo alichumi, kodwa ekhangelela ukubana kumele abahlanu bakhona babe ngobaba, abahlanu bakhona babe ngomama. Balichumi kuphela abantu asele manje kubana bakhethe. Sokuhlukene kuloko kwakuqala ukubana u-president wayekhetha abantu abangakwana ababili nge-province ezingu-12, ukuthi wayesiba namandla angafika abantu abangu-24 azikhethele bona. Kanti njalo ama-provinces ekhetha abanye phezu kwawo ama-province ukubana babuye ngapha, kodwa kathesi ama-province yoabe sezibuyela ezohlala ku-national executive.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa secunule izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngokuzicela ukuthi zengeze imali ezithumezela izihlobo labangane ekhaya, esithi iyanceda kakhulu limali njengoba ilizwe libhekane lobunzima kwezenotho. UChinamasa wethule amazwi la emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse oqhutshelwe eWashington DC kwelemelika ngomgqibelo. Ucele njalo abalemali enengi ukuthi baphenduke ekhaya bazesungula amabhizimusi, kodwa abanengi bathi kuyadanisa njalo kubuye kuhlekise ukuthi uhulumende engacela ukuthi bathumeze imali yena esala ukuthi bavote bephandle kwelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Difa Dube ohlala kwelebhilithane.
Kuba kuhle kakhulu ukuthi nxa ungumphathi ntambo wezemali ubekwazi ukuthi into ekhulumayo isisusa sayo lesiphetho sayo sisuka ngapi siphelele ngapi. Mina kimi ngibona ingathi kulihlazo kakhulu ukuthi umuntu ofana lomphathi ntambo wezemali angakhipha ilizwi lokuthi abantu bathumezele imali, ngoba imali ethunyezelwa ngabantu ayikazi ngisho lesuku olulodwa yabe yimali engaba le-effect engako kwi-economy yelizwe. Bona into eqakathekileyo bayayazi, into eqakathekileyo ukuthi kuyini into eqakathekileyo ukuthi bavuse izinto ngendlela eqondileyo. Kulento phecelezi esingathi kathesi sikhangeleyo ukuthi ngiyinto engadlala indima enkulu lapha nothi incedise elizwe leZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe ziyathi lilizwe elingakhiqiziyo izimota. Kodwa-ke kathesi bona kulokuthi bona bayekethise kancane noma bavumele abantu ukuthi balethe izimota inginani eliphezulu. Bakhuphula ama-duties awezimota, bakhuphula ayaphezulu kakhulu, abantu bagcina kungazela ngisho loyedwa umuntu ohambisa izimota. Kodwa izinto ezifana lezenzeka ukuthi even ama-duty ezimota ngabe ukuthi mhlawumbe yinto ehanjiswa ibe phansi kancane, imali engakhontributha kakhulu ezintweni ezifana lezinra eyiyo ecollecta ama-revenues elizwe. Kodwa lokho kanokuthi kuzakhangelela imali ekhitshwa ngama-individuals, ama-£20 lama-£50 esiyabe siyathumela abantu abethu, siyathumela abazali bethu, lokho kanokusenza ukukhontribute lutho kwi-ikhonomi yelizwe. Njalo into eqondileyo ngeyokuthi abaqondise umthetho. Abantu bakhalaza kudala bathi kungani iZimbabwe ingakwenzi kube sobala ukuthi kulokuthi nje batshona bezisayisa amakhanda ngokuya funa ukuthi basebenzise imali i-US dollar. Kulula nje okungadinge i-rocket science ukuthi kungani bengathathi imali behambe behlala phansi lohulumende wase-South Africa, bakhulumisana lohulumende wase-South Africa, bacele ukuthi basebenzise imali engangerandi. At the same time noma bacele ukuthi basebenzise imali engangerandi, kuzakwenza ukuthi kukhwebelana kwethu even labantu abase-South Africa okuzandlondlobalisa umkhonomi waseZimbabwe ngokuphangisa. Kule zinto eziyizwe ezikhangelwe yiZimra, yizo izinto esingathi kugqugquzelekizwe ukuthi bantu yenzala ama-businesses, iZimbabwe izakuncedisa ngalokhu lalokuyana. Bantu lethani lokhu lalokuyana, iZimra iyehlise ama-revenues ayo ozakwenza ukuthi abantu bathulule inotho yabo, bayithathe bayifake eZimbabwe ngendlela efaneleyo. Kuyafunakala kakhulu ukuthi umphathi ntambo akhangele phambili, akhangele emuva lapho avela khona, bese khangela lapho ayakhona. Kuqakathekile
ngezinye indlela uthi imali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zithumezela isihlobo labangane kayisiyo mali esingayithemba ukubana ingavuselela ilizwe.
Udubo esikhangelela lalo babunkomo olwemali elizwe lakithi ludubo esingathi ngesikhiwa sithi it's a deep rooted problem esikhangelela layo, edinga ukuthi ubaba uChina Masa ahlale phansi labanye bakhe lama-advisors akhe bamtshele into eyiyo eqondileyo. Ngibona engathi kuyinhlamba njalo kuyinhlekisa ukuthi umphathi wezimali usengakuma phambi kwabantu ayekhuluma ngokuthi abantu abathumele izimali, ngoba imali ethunyelwa ngabantwana beZimbabwe bethumezela abazali babo, leyana imali ngesikhiwa into esingayikhangela sithi mhlawumbe sithi ngama-incentives. Asomali engabalwa ukuthi izaba-dominant kwi-economy ukuthi izaphakamisa ilizwe noma ngayiphi indlela. Imali ofana ukuthi iphakamise ilizwe imali ezafika iyedlula ezandleni zeZimra. Imali edlula kuZimbabwe revenue authorities iyo imali esiyazi ukuthi ingadlondlobalisa ilizwe leZimbabwe. Esikwaziyo mhlophe ukuthi iZimbabwe yabe yililizwe elalindlondlobala kwizinto ezimbiwa phansi, kube sifa indlondlobala njalo ngezinto ezifana lokulima, ibe njalo indlondlobala ngezinto ezingena ukuhwebelana lamanye amazwe, izinto ezingena kuma-border gates. Yiyo into eyayisenza ukuthi iZimbabwe ibe lapha ekhona.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo ulwela amalungelo oluntu. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende kakacela ukubuyela kumanyano wamazwe ake abuswa iBilitane owe-Commonwealth ngoba esafuna ukukhulumisana loZulu azwe ukuthi uyafuna na ukuthi ilizwe libuyele kulinhlanganiso. U-Ezra Chisaspanda uyalandisa ese-London.
Umnumzana Moyo uveze lokhu ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni we-Commonwealth e-London ngeviki edlulileyo. Ube nxuswe ngeleBilitane ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe aku-Commonwealth.
IZimbabwe inxuswe ku-Commonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngibuye umhlanganweni lo we-Commonwealth. Kodwa ukunxuswa lokhu ayisiko ukuthi sesiyilunga le-Commonwealth ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani ku-Commonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kulinhlanganiso ye-Commonwealth. Kodwa iqiniseke ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokho engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani ku-Commonwealth. Sakhutshwa ngabantu, So while it's thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake iapplication eku Commonwealth sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapha kuyongalunganga yikho ke iposition esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena ku Commonwealth kodwa saqale siyenza ama consultations labantu ukwenza ukuthi basinike imvumo sebatshele futhi but asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene uCommonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imibono yabantu melana ngokubuyela kumbe ungabuyeli kweZimbabwe kuCommonwealth bazayithapha kanjani?
Hayi, abantu phela anti sizahamba siye sibhode all over the ama provinces wonke kuze wele mihlangano sibatshele formally ukuthi yikho lokho. So sizobatshela but already sokuqalisile ama consultations yami.
Simbuze njalo umoyo ukuthi uthini ngokungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote ukhetho oluzayo.
AmaZimbabweans firstly baningi phandle la kuwenzela umhlophe ukuthi oqala babethumezela izimali kweminyaka efuna ukufika 20 besenza ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula, besenza ukuthi abantu bayelatshwe, besenza ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sithi thina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Elebhithane lalo likhanya lisenza konke elikwenelisayo ukuhuga uhulumeni kaMnangagwa. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Amaphephandaba lemisakazo kahulumende aqhubeka engethuli izindaba eziphathelane lemikhankaso yamabandla aphikisayo. Lapho eziphuma khona esikhathini esinengi ziyabe zigcona kumbe zichothoza. Kodwa izindaba ezithinta ibandla leZANU-PF bazethula mihla lamalanga lalapho okungadingeki khona. Umsakazo weZBC wona uke wethula izindaba ngomkhankaso weMDC Alliance lapha lalaphaya kunsukwana ezedlule. Kodwa okusalayo yikuthi akweneli, kutsho incwadi ezicubungula ezombusazwe. Zithi ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kuyadingakala ukuthi imikhankaso yamabandla wonke azangena kukhetho ivikwe ngokufanayo, ngokulinganayo njalo emisakazweni kahulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Abakaguquki lonke beyilabana abadala. UZBC ngumsakazo wesizwe zonke saseZimbabwe, iChronicle, iSunday News, iSunday Mail, iHerald lamanye amaphepha ngawabantu aphathiswe uhulumende ukuthi wonke umuntu ofuna ukukhipha umbiko ngokuphathelene lokhetho aye khona bamkhiphe bengazange babandlulula. Kodwa esikubona ukuthi sonke isikhathi ukuthi ababhala kuhle kakhulu nxa ngabe kukhulunywa neZANU-PF basebefaka abanye abanye amacala babeyise bakwenzele kungathi azinto abayalutho. I-newspaper, iradio iqakathekile le-television ekufinyeliseni umbiko ebantwini. Nxa ngabe kusenziwa eqembini elilodwa amanye engaphiwa ithuba elifananayo kutsho ukuthi kuyabe kungamanga kahle, lungakhululekanga ukhetho lwakhona.
Abemisakazo lamaphephandaba kahulumende singathi batshelwa iZANU-PF yini ukuthi bengethuli izindaba zamabandla aphikisayo kumbe bayazenzela nje?
Noma bazikhethele noma bathunyiwe yiyo iZANU-PF ukuthi kabenze ngayiphi indlela, okukhulu ukuthi kabahambisi ngendlela esisekelo sombuso seZimbabwe, esisekelo somthetho iConstitution. Benza ngendlela ephambene lokomthetho ophathelene lokhetho weZimbabwe othi khona kumele bonke abantu babe lethuba elilinganayo ukufinyelela emsakazweni ngokuphathelene lokhetho. Kodwa-ke kangako ukuthi ungathola ukukhona okwenzakalayo elizweni iZANU-PF eyiyebusayo namhlanje ikwenzeke kungazange kwadlula kiyo. Angiboni nje ukuthi bangathatha isinqumo esinjalo bebodwa bekungazange baphiwa isinqumo esithile esivela kuZANU-PF ngokuphathelene lokusakaza imisebenzi lekukhankasa kwamaqembu aphikisayo. Ngoba sizakhumbula ukuthi indaba endala velele yona leyo kusuka ngo-1980 sokwavela kwenziwa ukuthi ikube lisiko lokuthi imisakazo yelizwe ikhulumele iZANU-PF kulokuthi iZANU-PF izikhulumele.
Abakwamanye amazwe abakhangele amalungelo selelo okhetho la ubona besiba le ndaba lakho yini konoko?
Kuyabe kusiya ngokuthi abantu bakhona ngabavapha abavele emazweni la lapho kulo mthetho wokuthi abantu abakhankasayo bonke bamele baphiwe ithuba elilinganayo emsakazweni wesizwe bale ndaba lakho kakhulu. Kube sokusiba khona ukuthi nxa ngabe ulo observe ovele e-North Korea kumbe e-Cuba kumbe e-China ezindaweni lapho kungavotwa khona, angivele kakwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu aphume emsakazweni. Kodwa kababe vela ezindaweni ezinjengakubo South Africa, e-Europe kanjalo bayakwazi ukuqatha kwakhona. Yikho sikhangelele ukuthi bakuphakamisele uhulumende khona lokho. Kodwa ngithi bajwayele ukufika labo bantu ezinsukwini sekusiyavotwa mhlawumbe sokufela inyanga eyodwa kumbe 2 weeks. Kuyatshintsha khona lapho uhulumende kuphela alungise into yangikhona kanti kudala isonakala. Ngakho-ke bekufanele ukuthi kube vele manje isebenza ngendlela efaneleyo kuba amathuba aseyilinganayo wonke umuntu ofuna ukuphuma emsakazweni.
Uhulumende uthi imihlangano yamabandla ezombusazwe eyokukhankasela ukhetho ihamba nje kakuhle, alikho ibandla eliphazanyiswayo. Yebo kunjalo ngokubona kwakho?
Kona lokho ukuthi kabakhishwe emsakazweni kuyinto ehluphayo kakhulu. Ingakho phela kulomthetho, ingakho kwafakwa ukuconstitution ukuthi abantu abaphiwa amathuba alinganayo ukuthi bavikele abantu beZimbabwe lokho abakhangelela ukuthi nxa ngabe bengavotelwa baza kwenza. Nxa khona lokho kodwa nje kuvinjiwe, kuvinjwe ngumsakazo ongaphansi kukahulumende, ongaphansi kukaminista othile, ongaphansi kwalabo abathunywe ngabantu beZimbabwe, kusho ukuthi kakuhambi kahle. Kanti-ke kayisiyo yonke imihlangano abathi nxa beyifuna bayithole abafuna ukuyenza.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla leZANU-PF limangalise abanengi kumaviki edluleyo ngokuthenga inkulungwane zezimota zokusebenzisa kumkhankaso walo okudinga usekelo ngaphambilini kokhetho ezibiza izigidi lezigidi zamadola kwele South Africa. Dugu-dugu seliphinde umphehlo ngokuthenga inkulungwane zemidududu. Iningi liyabuza ukuthi kahle-kahle ivela ngaphi limali. Sixoxe lengcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Bayazi mhlophe ukuthi vele ukhetho abazukuluwina. Yikho ubona nje bethenga inkulungwane izigidi ngezigidi zemali, bethenga izimoto eSouth Africa, bethenga imdududu esoni and so forth. Singakabali nje okunye okukhula kuzakwenzakala. Ngiqinisa lokuthi la mabhasi layeza ungethuki nxa kusasa usiyabona sokula mabhasi kube le-helicopter. Ngoba bayakwazi ukuthi eqinisweni sibili ukhetho ngaphandle kokuthi kube lokuzamazama komhlaba kwezokhetho, khethwa ngeke beluwe. Khonokho abakwenzayo ngithemba lokuthi labo abantu abayibona bazavota kubatshengisa obala ukuthi iZANU-PF akusibandla okumele ukuthi libe sembusweni. Ngoba ungabona ibandla likubona kufanele ukuthi abantu bekufezibhedlela beswele imithi, beswele amajekiseni, akulalutho abantu kabaholi. Kodwa bekubone kufanele ukuthi bethathe imali bethenga izimota bethenga imdududu andibana ukuthi imali yana bezama ukuthuthukisa nje inhlelo zempilakahle yabantu. Ngeliqinisa lokuthi ngumzekeliso osovala ebantwini ukuthi akusibandla okumele ukuthi liphiwe umbuso.
Kodwa bathi abeZANU-PF babuMagonya imali abayisebenzisayo kayisiyo mali kahulumende, ngebandla labo evela kumalunga aleli bandla.
Kangiboni ukuthi bonke abantu beZimbabwe bona ngathatha ama constituency wonke eZimbabwe lapha iZANU-PF ele membership yayo enkulu khona uzothatha labakithi ngapha angeke bayikhiphi imali kwaNkobo engathenga izimoto ezimbili imoto eyodwa angeke bayikhiphi angeke bayikhipha imoto ezena zintsha uyakhumbula imali yonale umongameli akade ekhuluma ngayo ukuthi abantu kumele ukuthi bedeclare kuthiwa kufunakala i-15 billion yizo imali zonezi abazijontshayo abazifihle ngaphandle yizo imali zonezi esizidingayo eziswelakalayo ukuthi zizovusa umnotho welizwe asebezichitha ngalindlela nansi zami iyehluke kukubhadala abantu akafika mali emabhenki ithumeza imali khonapha abantu bezisize siyayilanda imali kuwe-Western Union khonapha ekhaya i-Western Union kungela mali kodwa izami sasevuka siyathenga izimota bechitha izigidi lezigidi zemali kumele ukuthi kutshengisele sobala ukuthi ngabantu esingeke sabethemba ngokuthi sibanika amandla okuthi bebuse
uyatsho ukuthi ukwenza kwe-ZANU-PF yikwenza kwebandla elikwaziyo ukuthi lizanqotshwa kodwa lizanqotshwa kanjani leli bandla abamabandla aphikisayo bedabukene phakathi kanje
ikuthi nje kulokuhlanya okuthile kumabandla aphikisayo lubana kuthiwa sisekhaya mina lawe Nkomo besiza babamba bona babazi bazinkokheli zamabandla laba ke sifaka iJackson ubambona ngani iningi labo kaliphelelanga kodwa into enhle nansi yile qinisa lokuthi into enziwe nguThokozani Khuphi Zulu into enzwa ngumjuru ngalolu suku into eloyiswa ngabanye abamabandla aphikisayo yile qinisa lokuthi nxa abantu laba bengavumelana ukuthi bebambane bebenyandanye besiya ekhethweni bebe nomongameli umuntu ozabamela njengomongameli oyedwa kungangena uThokozani Khuphi ndawonye lomjuru kumbe kungangena umjuru ndawonye uThokozani Khuphi kuvunyelwana ukuthi kungena umuntu oyedwa kumbe ngavuma bobabili ukuthi be-chede bemeceleni kube le candidate eyodwa ezamela amabandla aphikisayo siyakwazi ukuthi ngapha ibandla le-MDC alliance lelikhona lapho labo sikhuca mfundo onxibe labobiti khona labokhamisa labo bebaluyabo ingqondo kodwa ngabe bengabantu abazitshela ukuthi bafuna ukubona utshintsho lusiba khona kuleyani lizwe ukwenzela ukuthi impilo zabantu jikelele zibe ngcono kube lokuthuthuka komnotho abantu bephile siphile lathi sibuyele ekhaya ngabazinyoka amakhwapha bebebuye ebantwini kuzohlanganwa ndawonye i-opposition ibe le-candidate eyodwa abazayifaka phambili iyokhontesta lo mnangako izanu ngeke kunuka umbuso ngiyakubhejela mfokankomo
umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe FK uhamba le professor uthi maungena ntombi hambelala livuka njani sihlobo ezithandekayo lapho elingaba likhona Kobulawayo, Harare, Plumtree, Gwanda, Bedbridge, Gweru, Binga, Victoria Falls, sobisikhathi sokuvuka liye phanda. Hayike sesifikile emaphethulweni ohlelo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi abakhalale umsebenzi ngeviki edlule bazabuyela emsebenzini namuhla lanxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ucunula izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ngokuzicela ukuthi zengeze imali ezithumezela ekhaya kodwa uthi kazi soze zivunyelwe ukuvota. Kwanele okwamanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo litshone kuhle.